VOA Ndebele.
Amachono zisoko siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lingali challenge izilukandaba olambukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka-17 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
The use of the local currency for transacting purposes has also continued to go up, reaching a total amount of $459 million from 189 million transactions for the full year of 2019.
Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangutya, uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle.
Silapha eluveve sincedisa abantu ngokubanika amanglasi okubalisa, sibanika ama-lotions for abantu abale-albinism. Sincedisa abadala between 35 and 65 years nama-reading glasses for free.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakobulawe emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo lomkhuhlane wethukela. Abomanyano we-European Union lamhlanje bakhiphe ezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe kuluhlu lwabetheswa izijeziso zenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, uDr. John Mangutya, uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle, uhulumende ekhangelele ukuba kusiyaphela iminyaka emihlanu elandelayo, sekubuyelwe esimeni sokuthi umuntu wonke uyabe esebenzisa imali yeZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UMangutya uveze lokhu esethula umbiko oqakathekileyo wezemali owe-monetary policy emkhosini owenzelwe esigodlweni se-RBZ eHarare namhlanje.
Sibona ukusetshenziswa kwemali yakuleli sekusanda elizweni, abantu bethenga lokuthengiselana ngayo. Sekufike kumali engaba ngamabhiliyoni angu-450 kusuka ku-189 million abantu bethenga lokuthengiselana kumnyaka ka-2019. Kuyinto ejabulisayo ukuthi uZulu usebenzisa imali yakuleli kwezokuthengiselana.
Uthembise njalo abathola imali yaphandle kwelizwe efikela emabhanga eZimbabwe ukuba mabangesabi ngoba ilondolozekile kuma-accounts abo.
The use of free funds in Zimbabwe has always been allowed since time immemorial.
Ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kuhlezi kuvunyelwa kuleli eleZimbabwe kusukela kudala. Awukaguquki lokho. Imali yakwamanye amazwe ikusilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini semali engenayo eZimbabwe kumali ethola ilizwe lapho lithe lathengisa impahla kwamanye amazwe. Imali eningi le kuzimali ezilethwa nguZulu elizweni.
Kodwa uMnumzana Mlindelwa Mancitshana, isizalwane seZimbabwe oyingcitshi kwezombusazwe lakwezomnotho, uwamukela ngokuthandabuza umbiko kaMangutya.
Imali yeZimbabwe kwakathesi akulo umuntu oyifunayo. Wonke umuntu wonke alakho usetshaja elinganisa ngedola leMelika. So ukuthi ilizwe leZimbabwe kwakathesi idola lelizwe yilo selithethe ipower, angiboni ukuthi kuyahambelana lakuthoyo ngoba wonke umuntu akasalifuni idola leZimbabwe. Wonke umuntu usefuna idola leMelika. So i-de-dollarization akhuluma ngayo kayi-exist, kayiphili, into engaphiliyo leyana. Okuyikho kumqoka kathesi sikubonayo ukuthi wonke umuntu sebuyele kudola leMelika. So kusalelena nje uhulumende kuphela ukuthi agcwalisise okwenzakalayo kwi-economy ukuthi anike abantu i-US dollar.
Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo elizweni ele-Labour Economist and African Democrats Lead, uMnumzana Patrick Ndlovu, uthi bona njengebandla ababuzwisisi okuthiwo nguMangujika.
Ngoba into ayikhulumayo ayisiyo into eyenzakalayo on the ground. Ngoba kade singabhoda amashophu wonke lawo, they are now charging their things in US dollars. Then if you want to pay ukubhadala nge-RTGS oyokutshela ukuthi u-convert from US to RTGS. So kunoka ukhuluma yakwenzakali on the ground, but maybe kuyayenzakala same lapho esingazikhona.
Okwenzakalayo elizweni okwamanje, uNdlovu uthi kwehlukile kakhulu lalokho okukhulunywa nguMangujika.
Into esingambonga ngayo ngokuthi khona umuntu angathumeza imali ephandle emazweni kuye emabhenki, umuntu uyayithola imali yakho ninjalo. Khonapho ngingavumelana naye ukuthi on that issue I think right, and thank them for that ukuthi khona anyone can get imali ayifunayo ivela phandle, uyayithola injalo. But okunye lokho kwe-dollarization angivumelani layo, ngoba vele into zonke kusho ukuthi khona abantu vele abasafuni i-bond kumbe i-RTGS, but sebe-charge ngama-US dollars.
UDr Mangujika utshele abakade bekulo mkhosi ukuba isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe ese-inflation siza kwehla ngengxenye ekhulwini 50% lapho usiyaphela lumnyaka ka-2020. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingubevis Gama.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakoBulawayo emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo umkhuhlane wethukela kanye lokuzinikeza amafutha avikela ukutshiswa lilanga kwamaphila le-albinism. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakoBulawayo emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo umkhuhlane wethukela kanye lokunikeza amafutha avikela ukutshiswa lilanga kwabaphila le-albinism. Abaphila le-albinism labadala bamukele ngenjabulo amafutha lamangilazi okubala kungelanhlawulo, bethi akulula ukuthi bathole imali yokuthi bayehlolwa ezibhedlela njalo okwamanje odokotela lokhe bekhalala imisebenzi. UMnumzana Albert Mkandla owenhlanganiso ye-Lions International uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Silapha eluveve sincedisa abantu ngokubanika amanglasi okubalisa, sibanika ama-lotions for abantu abale-albinism, sincedisa abadala between 35 and 65 years ngama-reading glasses for free.
Umsekeli kamphathi ntambo wezamafekithali lokuthengiselana elilunga ledale lephalamende emela izansi yakoBulawayo uMnumzana Raj Modi laye uke khona kulumkhosi.
I do this once medical camp.
Lokhu sikwenza njalo nje ukuncedisa impilakahle kaZulu. Namhla sipha abantu amangilazi okubala ayi 3000 RTGS ezitolo ezisedolobheni. Kodwa ke lapha sipha mahhala ngemva kokuhlola amehlo njalo le mphumela itshengisa ukuba uyawadinga. Lokhu kuhle kakhulu ngoba nxa umuntu ezihambela kudokotela angabhada la 5000 RTGS, kodwa ke lapha konke kwenziwa mahhala.
Which is very good because the whole process can cost about $5,000 if somebody wants to go to the doctor.
Unkosikazi Sharon Gumbi, omunye wabaphila le-albinism ekhokhela inhlanganiso ye-Princess Safety Center, uchaza inhlupho abahlangana lazo.
Silama-challenges amaningi kakhulu, nani i-skin cancer ebangwa yokuswelakala kwe-skin lotion njalo lempahla ezinde ezingaba zisivikela elangeni. I-skin lotion singayiswela, siyakhathazeka kakhulu kakhulu ngesizathu selanga, and iyadura kakhulu, ayithengeki kakhulu. Imbodlela eyodwa nje engayenza ukuthi umuntu akwanise ukuqeda inyanga ungayithola ngabo 300 to 500 RTGS. Silama-challenges njalo awamehlo kakhulu. Umuntu wonke nje ophila lalolu hlupho lwe-albinism ule problem ye-eyesight. So siyafisa ukuthi ngabe mahlabezulu liyasincedisa ukuthi sithole ama-glasses, ama-spectacles, and then ukuthi sithole futhi ama-sunscreen.
Omunye wabasakhulayo ophila le-albinism uMnumzana Ben Dube uthi lanxa lamhlanje bethole amafutha la kungelambadalo, bona abakucelayo ukuthi intengo yawo lapho bezithengela yehliswe ngoba iqonge kakhulu eZimbabwe.
Sizili lapha eBitol, lapha okade kulohlelo khona olokuphiwa ama-class lokuthesta ama-class. Sibonge kakhulu ngoba sikuthole esikuzeleyo basiphile i-prescription and then lama-class isayizi okade ulawo siwathole. Amalotion esiwagcobayo thina price yakhona akhona sibili but i-price iyadura kakhulu vele more 300 pounds vele igabha eliyabe lilincane futhi so vele siyayenza okukuphathisa eGoli because eGoli kuchipile.
Umnumzana Albert Khumalo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi yena uyabonga ukuba uthole usizo namhlanje.
Hayi, uhlelo lwanamhlanje ngikhululekile kakhulu emoyeni ngoba bendohlupho lokuvala kuncede kakhulu. Into engithokozisa ukuthi uhlelo lolo i-free imahara. Amangilazi bevele le problem yamehlo senzama kumadokotela ngehluleka ukuwathenga. Lapha hayi, ngithokozile kakhulu imahara amangilazi.
Lolu hlelo lokuhlola amehlo kungela mbadalo lwelanga elilodwa lwenzelwe eLuveve eBeitel koBulawayo luqoqwe ngabenhlanganiso yeBulawayo Centenary Lions Club bemanyene labe Lions International. Umsekeli kamphathi ntambo wezama-industry lokuthengiselana umnumzana Modi abekhampani yeFirst Mutual lezinye inhlanganiso. Lukhanya luphumelele okwamagama ngoba abantu baze ngobuningi kwenelisa ukuhlolwa abangamakhulu amanye lengxenye i-458 phakathi kwalabo abangaphezu kwekhulu i-127 kumele bayehlinzwa amehlo kuthi phose abangamachumi amabili i-18 banikezwe amangilazi okuvikela ilanga kuthi phose abalikhulu abangu-92 banikezwa amangilazi okubala. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masu.
Umanyano we-European Union lamhlanje wazise ukuthi uzaqhelisa ngomnyaka izijeziso azethulela inkampani yeZimbabwe Defence Industries ngoba ibutho letheswa umlando wokubulala abantu ngomnyaka ka-2018. UPraxedes Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwethule ngabe EU luveza ukubana abane abakhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho babalisa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, umphathintambo wezokulima uPerence Shiri, isiphathamandla sebutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mgabe, umfelokazi kowayengumongameli Robert Mgabe. Lanxa laba bantu bakhitshwe kuluhlu lwabe-EU, umongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe lokhe bekuluhlu lukahulumende wele Melika. Lo manyano uphinde waphuma lesinqumo sokuqhelisa izijeziso elazethulela inkampani kahulumende eZimbabwe Defence Industries ngomunye umnyaka ngenxa yokufunyanwa kwabebutho belecala lokudubula lokubulala abantu ngomnyaka 2018. Ugwalo oluphunyiswe ngabe EU luthi ukwengezwa kwezijeziso zeZimbabwe Defence Industries akuphazamisi ngitsho lakancane intuthuko yomnotho wele Zimbabwe, ukutshalwa kwemali elizweni kanye lomsebenzi wokuthengiselana phakathi kweZimbabwe le-EU. Abanye inhlanganiso ezizimeleyo ezinjengabo Crisis in Zimbabwe Coalition labamabandla aphikisayo agoqela ele MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa baveze ukujabulela inyathelo elithethwe ngabe EU leli. Iningi labo bathi kukuhulumende kaMnangagwa ukuthi izijeziso zenotho lezi zikhitshwe zonke kusiya ngokuthi uselandela umbuso wentando kaZulu eqhuba kuhle ukhetho kanye lokulondoloza ilungelo loluntu. Umphathi ntambo wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko othi bayalamukela ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe ngabe EU leli, esithi kuveza ukubana isiqhelisa ukuba lezithelo imizamo eyenziwa nguhulumende kaMnangagwa yokuletha inguquko elizweni. Umoyo uqhubeke ethi lezi zijeziso kumele zikhitshwe zonke ngokuphangisa ikakhulu kathesi ilizwe libhekane lendlala enkulu. Lo mbiko uthi njalo bazaqhubeka bekhulumisana labe-EU okuzosekelwa la ngumhlangano phakathi wamacelo omabili oqoqwe ngohlangu lalonyaka eBrussels kulandela owenzelwe eHarare nyakenye. I-EU ikhuthaze uhulumende weZimbabwe kubana aphange aguqule indlela aphatha ngayo intuthuko yezomnotho eyezombusazwe ukuze zikhitshwe zonke izijeziso zomnotho lezi. Yakhuthaza njalo ukuthi kwenziwe inkulumo ezimqotho phakathi kwamabandla ezombusazwe wonke elizweni. Le nkuthazo iza ngesikhathi inkokele yamabandla amakhulu elizweni aphikisanayo umongameli Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa betonselana ekuthini bakhulumisane. Umnangagwa esithi wasungula inkulumo phansi kohlelo ole political actors dialogue Pollard, ngakho ke uChamisa kabuye njengabanye bonke. Yena uChamisa esithi iPollard ngamandlwane nje, yena ufuna inkulumo ezilawulwa ngumlamlankunzi waphandle welizwe onjengomongameli kumbe owaye waba ngumongameli welizwe. Ngimelaye iStudio 7 ngise Washington DC, ngiyopractice Jeremiah.
Namuhla lithefu lokukhumbula omongameli belemelika elithiwa iPresident's Day. Leli khefu laqala ngomnyaka ka-1885 kunanzwa ilanga lokuzalwa kukamongameli George Washington, kodwa kathesi sokunanzwa bonke abake baba ngomongameli belemelika. Indawo eziningi bezivaliwe lanxa kwamanye ama-states leli khefu alinanzwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Leli lingathi litsha kithi ngoba asilale thina leli khefu okuthokona iPresident Day. Kodwa-ke leli khefu elibonakala lingathi lihle ngoba likhefu lapho abantu abamakhona bakhangela izinto babheke emuva babheke phambili, mina ukubona kwami.
Manje nxa uqathanisa lekhaya ubona ungani kungaba lekhefu lokunanza omongameli opresident eZimbabwe kwamunye umnyaka kwela kusasa?
Angazi njalo ukuthi kumbe kungaba khona into engaba njalo ukuthi kuthiwe khona ilanga likapresident. Ngingazi kumbe ngenxa yokuphoza kufanele lalukana okwakuthezwa ngumoyi umgabe okwe-birthday yakhe. Angithi kokungathi kubuzwa i-holiday kuthiwe khona i-21st February, something like that. Phose kulokhu kungaphose kube njani ukuthi lilanga likapresident kuba i-holiday.
Kodwa ubona ngani ilanga elinjalo lingamukelwa nguZulu wonke yini, kumbe bakhona ababekhonona?
Bakhona ababekhonona, bangabakhona abakhononayo. Ngoba kuba kuhle nxa kuyukuthi upresidenti wakhona izinto zihamba kuhle, kodwa nxa izinto zingathi zihamba ziqhula kwesinye isikhathi, abantu bangakhonona ukuthi uvele kumotshelwane isikhathi, kumotshelwane ilanga kuthiwa President Day. Kodwa-ke nxa eqhuba kuhle mbona ngathi lapha kabalandaba lakho kakhulu lokho, loba uqhuba kuhle loba kawuqhubi kuhle nxa kulilanga likaPresident's Day.
Olo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Texas. Live Talk lamhlanje sikhangela inyathelo elithethwe ngumanyano we-European Union lokwethulela izijeziso zenotho ezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe kanye lokuqhelisa izijeziso ezethulelwa inkampani yeZimbabwe Defense Industries. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele ye-World Health Organization isibike ngemfa yomuntu wakuqala osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuzwekazi le-Africa esibhedlela sakwele-Egypt. Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo, osekwethekeleleni kwele Angola uncome kakhulu umongameli João Lourenço ngomsebenzi wakhe wokulwisana lenkohlakalo. Izakhamizi zecholocho ezisebenza kwele South Africa sezisungule umkhankaso wokuvuselela ukupenda lokuthengela imithi lemitshina esibhedlela esikhulu secholocho leso abathi sikusimo esisibi njalo esidanisayo kakhulu. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
La malungu inhlanganiso endosakusa Cholocho Community Development Trust ngesikhathi kuthena eJohannesburg ekhanda amaqhinga ukuthola uxhaso lokuvuselela isibhedlela esikhulu eCholocho, iCholocho Hospital. Osaphethe isikhundla sikamzihlalo walihlanganisa unkosikazi Ellen Dlomo ozalwa kumaqhaza iCholocho kodwa osakhe kusiphepha uthi njengesakhamizi seCholocho kubenza behlise izinyembezi ukubona isibhedlela sabo sesingamanxiwa anjeya.
Icholocho kulukhiza, akula ngubo, akula makhetheli. Ma ugula, ugululele embetheni uzutshone, omunye ukhangele. Kungela ukuthi bekubhale. Sathola kungela mtshina wokuthesta iBP. Labawatshayo, bawatsha ngezandla. Imtshina yokuwatsha ayisebenzi. Even ama-toilet ayebhala ukuthi isambuzi kasisebenzi. Sidinga usizo bakithi.
Unkosikazi Ndlovu uthi ngesikhathi besiya kulesi sibhedlela besiya kupha uncedo ngekhefu lekhisimusi esanda kwedlula bathola abantwana abagulayo bembetha amathawulo aletha umhelo. Uthi phose yonke into eyenza isibhedlela kuthiwa isibhedlela ayisekho kuleya ndawo kugoqela ngitsho le ngubo sewuzwisa usizi. Umnumzana Dennis Macala Nkomo odabuka eMkandume kosikende kuward 10 obuya abe msobhuku kuleyo ndawo njengoba khathaza kakhulu ukuthi le klinika yakibo kwesikende uphahla seluyobukele. Lokhu kuthi kutsho ukuthi umuntu engagula usamelela ukufa njengoba lesibhedlela esikhulu sekukomnyama kwambile.
Cholocho mina ngokwazi kwami ngama-90s yayi-refer abantu babe-refer from empilo bezolatshwa khona eCholocho plus njalo i-training center yamanesi befundela ukuba unesi kumbe befundela ukuba udokotela. So ngayindawo ekhangelelwa kakhulu impela ukuthi njengoba indawo efundisela amanensi ibe indawo ehlanzekileyo plus kukhanya lamatholethi bathi amatholethi asebenzi kuningi okungasebenzi esibhedlela seCholocho.
Amalungu enhlanganiso endosakuse egoqela izalwane zeCholocho ezisezimbabwe lezihlala kwele South Africa nakwamanye amazwe athi afuna ukuvuselela lesi sibhedlela sibe ngezinye sezithenjiweyo elizweni. Kodwa-ke umnumzana Khanyisani Ncube ongunobhala walenhlanganiso ukuthi ukuze konke lokho bakwenze badinga uxhaso kuye wonke olesifiso sokuba lesandla ekuvuselelweni kweCholocho Hospital.
Sananzelela ukuthi iCholocho is a very rich district, inothe kakhulu kodwa sisasibele emuva. Sasesithi iCholocho sizayithuthukisa ngezimali zethu eziphuma ezikhwameni zethu njengabantu baseCholocho. Futhi sizazama nokucela kuma-donors izimali, we've got our timber, we've got mineral wealth, sine wildlife, ivory. So yiwo la ma-resources esihlose ukuthi njengendosakusa siwasebenzise ukuthi sithuthukise iCholocho.
Ngokwamanje lenhlanganiso sithole usizo lokupenda indlu yokubelethela kulesi sibhedlela kanti bathi bebefisa ukusipenda sonke xa bengathola uxhaso lwependa eningi. Inhlanganiso endosakusa ebhaliswe ngokusemthethweni kobulawayo nyakenye ithi sisa zonke izakhamizi zeCholocho zinamalunga okuyinto abathi izabapha amandla okuqhuba yonke imisebenzi yentuthuko edingwa ngabantu beCholocho. Melisuru 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lumnyaka umkhosi wokuthakazelela uzibuse uzenzelwa kobulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse okweminyaka engamachumi amane adluleyo. Iminyaka yonke lomcimbi ubusenzelwa eHarare kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele walwa impi yenkululeko omnumzana Max Mkandla.
Ibuye kathesi le-independence ukuthi yenze lokobulawayo for the first five time. Futhi ukuthi lokhana kutshengisa ukuthi ngabantu labana sebebona ukuthi khona be-recognize ukuthi izibra lezapho zalimpi wawuqala khona lokhu. Ngoba lokhana ukuthi khona bebebhotabhota besiya ngale nangale kutshala kuthiwa iHarare. Nxa sebebuye khona lapha kobulawayo imbona azani inhlonipho yona lana eyenziweyo. Ngaba lezi injongo zingabe zikhona but mina mbona zani inhlonipho enkulu kakhulu yenziwe yona liyana ukuthi i-independence layenziwe kobulawayo. Ubulawayo ingazathathwa njengabantu abangazenge vele bebekhona lempini ingazani lokho esisegangeni. So labo abantu bokubulawayo kumele besukume bekhangela khona lokuthi kathi laba abahlala besiya khona kuyini abakutholayo and so forth.
Abanye bayathandabuza ukuthi kanti uBulawayo uthweleni okukhanya kuhuga abezombusazwe ngesikhathi nxa kuyukuthi kudingwa amavoti. Ukubona njani wena ukuthi sonke isikhathi siyabona iYCD kokuke kwadubuka ibhomba, kwake kwaba lokunye ukudonselana kwabo MDC lokunye okunjalo?
Ye, igazi labantu bokobulawa emadebeleni lileadership when you come to into enizomba ngazo lezo zomzabalazo. Njalo yikho kwaqalisela khona zonke izinto khona laphana, khonapho esitendi emakhokhoba khona lapho. So iYCD yami vele iyazakala ngokwayo sibili ukuthi khona ilembali enkulu kakhulu ngezomzabalazo yona lezi. Kusukela kudala nakudala ngama-60 ibhora leli vele landlalelwa khona laphana e-YCD kungela ama-WhatsApp lawa nabantu lani okwakukhona ngibona kuyala nje uphela ukuthi khona ibhura yayivele itshaya umthotha phansi ibiza abantu ukutana i-stadium sigcwele senyanyeka kodwa kusuka nabantu abafika kathana khonale kubo mtoko emanikaland khona le eurungu so i-network yayivele ikhona kodwa-ke ngase sikhangela-ke ngezombangazo sibili nobukhokheli hhayi kobulawayo kumbe emadebeleleni yikho lapho kuvele okuthethwe khona esidukwini kuhlupha nje ukuphela nxa sokuywa khona ngale kuma-ministries and so forth nokunye okuizinto kuma-position lapho kutholakala khona abantu bengapha emadebeleleni bethiywa ngaphandle yikho lapho kubi khona khona lapho.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Arinel uKhutsi Mandire uthi iqembu lakhe lizabe likhangelelwe kakhulu ngabalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokusila kwalo ekugunyulweni kusigaba se-Southern Region Division 1. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Arnel ngelinye lamaqembu abegunyelwe kusigaba se-Southern Region Division 1 ekupheleni kwesizini yanyakenye, kodwa inhlanganiso yezifa Southern Region ikubone kufanele ukuba leli qembu limenywe ukuba liphenduke ngoba lingelinye lamaqembu amalutshwane abesenelisa ukubhadala inhlawulo ezidingakalayo engabanjwanga ngamandla. Ngemva kokuphiwa kwalo elinye ithuba ukuba lidlale njalo kusigaba se-Southern Region Division 1, iqembu leli liqhatshe umqeqeshi uMandire yena obeqeqesha iqembu le-CU nyakenye, lona elike laba ngelinye lamaqembu abehlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngehlandla qala ile midlalo. Ekhuluma ngemva kwemidlalo yokuzwana amandla iqembu lakhe lidlale leqembu leBulawayo City ngempela viki edlileyo, uMandire uthe umkhulu umsebenzi ababhekane lawo njengabaqeqeshi abatsha baleli qembu.
Into khona ukuthi bafuna ukulolonga abafana ukuthi at least masidlala ama-games kube lula. Abafana abaningi ngabafana abasha ababuyayo from amanye ama-clubs and given the history yetim yokuthi ade velegetiwe vele it's pressure kithi thina esiwile ama-coaches and the new players esikhona, but hopefully with today's performance siyakwazisa ukuthi siyakhe phezu kwakhonokho then si-compete in the league.
Kwimidlalo emibili edlalwe yeli qembu le-Arnel leBulawayo City, kwakuqala uphelele eBulawayo City linqobe nge-5 kanya, kuthi kwesibili iqembu leBulawayo City linqobe nge-2-1. UMandire uthi kwalamaviki amabili beqale amalungiselelo abo alonyaka njalo bazaqhubekela phambili bedlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuze bakhethe abadlali abalohlonzi abangamela umsindo wokudlala kusigaba se-Southern Region Division 1. Kusenjalo iqembu leMossi Rovers elisedolobheni lase-Victoria Falls selikhangelelwa njengelinye lamaqembu angaphakamisa isicoco lonyaka kusigaba se-Southern Region Division 1 ngemva kokuba lithenge abadlali abaningi abezinga phezulu. Abanye babo asebeke bancedisa amanye amaqembu ubathole ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League. Laba badlali ngabadlalisa abangenise iqembu leBulawayo City nyakenye abathi uFizwel Madazi, uChris Emakweri, uDaryl Nyandoro kanye loThabani Goredema. Abadlali laba abalandele umqeqeshi obeqeqesha iqembu leBulawayo City nyakenye uTry Ncube, ikanti abanye abadlali asebeke badlala ku-PSL ngababalisa uNozinti, uWellington Muya, uTakunda Muzuva kanye loMakhathi Dube. Mele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele inhloko zendaba. Usimalukhulu webhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe uDr. John Manguja uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle. Abenhlanganiso yeLions International babuthanise izakhamizi zakoBulawayo emkhosini wokunzinceda. Sigqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lingakhohlwa lolu hlelo ekuseni ngo-6:30 kulelanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.